Endabeni zethu lamhlanje kubunjwe ibandla elitsha lezombusazwe eZimbabwe. UZulu usephungulelwe imali yokusebenzisa kuhlelo lwe-EcoCash. Umanyano wamabandla aphikisa elibusayo owe-MDC Coalition ukhangelelwe ukuthi uza kwenza umhlangano oqakathekileyo ngempela viki. Lifuna siqoqe ngani kusasa kuhlelo Zimbabwe Today asiqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngokugqitshwa kohlelo lwe-Mandela Washington Fellowship kanye lokukhuthaza abesifazana ukuthi bamunyise abantwana. Thumelani imilayezo lwenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.